kuyinto enhle ukubana athembise abantu kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo ethembise ukuthi uthikisa impilakahle yabantu simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe kodwa siyabona ukuthi izano ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kamongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenziwe izano lenze ubuntu ngoba izethembiso hayi selithembisile. Selithembisile sibili lathembisayo kudala siba le-blueprint ezinenye kakhulu. Okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi yikuthi akusela muntu ongababhalela. Siyakwazi ukuthi umuntu owababhalela ngumfokamlevu. So umfokamlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kaMnangagwa, imisebenzi kaMnangagwa. Kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe leMandebeleni. Ngiyibhode, ngiyemfika eGwanda, ngiyemfika eCholocho, ngiyemfika eLupane, ngiyemfika eNkayi. Hayi, angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kulaa mgwaqo kathesi ungangena uFalls Road. Izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo, ungangena usiye eCholocho. I-distance okuze uyihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours. Ungaphuma ngomgwaqo enkayi, i-158 kilometers uyihamba 5 hours. So mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemisebenzi hayi ukumehlula umuntu kaMlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa uma siya ngemisebenzi hayi kangikholi ukuthi laye uma ungambuza. Ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitsholo ngakho umlomo kodwa lisivotele. So kangikholi ukuthi abathi evotelwe ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezi nto okuzitshoyo kutsho ukuthi ungenile amathuba akhe wawabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina izanu. Kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi i-playing field ayikho fair. Kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebona ukuthi amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo. Kumbeni kuyabonisa ukuthini lawothi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.